Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 Mabasa 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umanyano United Nations namhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ukukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai eZimbabwe, eMalawi kanye laseMozambique.
Ahamba ke lamethi mani mani ni organization ehambisayo uncedo okuthiwa yiNira Commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwili. Liqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kunokwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana nokuthi usapota ibadlaliphi njalo ungebadlaliphi.
Lanxa abanye ababuthanisa uncedo lwabehlelwe ingozi yecyclone Idai sebesithi sebethumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique, abamele baluthole eZimbabwe bathi abakalutholi. Ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kwele South Africa kungaba kubangelwa kuyini? Inzondo yakwaba amanye amazwe izenophobia na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umanyano we United Nations lamhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ngapha kwele Melika ukukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, Malawi kanye laseMozambique. Wavumelana ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenzele ndawonye aphathise abantu abawelwe yilingozi ngoncedo lonke abaludingayo. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe athiyeneyo endawonye lengatsha ze-United Nations ezigoqela i-World Food Program, i-Coordination of Humanitarian Affairs, i-Department of Economic and Social Affairs, kanye le-United Nations Development Program. Iziphathamandla zengatsha lezi zithe umumo mubi kakhulu emazweni womathathu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga uncedo olutshiyeneyo ligoqela ukudla, impahla zokugoqa lokunye. Abamazwe athiyeneyo bathe izulu lesiphepho leli ucyclone Idai labangelwa yikuguquka komkhathi, i-climate change. Ngokunjalo bathi amazwe omhlaba kumele alwisane lokuguquka komkhathi lokhu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifanayo. Asizweni isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni lo.
We are deeply saddened and concerned by the humanitarian crisis caused by Cyclone Idai in Mozambique, Malawi, and Zimbabwe.
Siphatheke kubi kakhulu ngomonakalo obangelwe yi-Cyclone Idai eMozambique, eMalawi, laseZimbabwe. Sithi thuthuzekani ezimulini zalabo ababhubhileyo, labalimeleyo sithi kabasile ngokuphangisa. Ilizwe leTurkey liyawamukela umsebenzi owenziwa zingatsha ze-United Nations ezifana le-OCHA, UNICEF, UNDP lezinye eziphakathi kokuqoqa uncedo oludingwa zinkulungwane zabantu. Uncedo lolu lugoqela amanzi lokudla.
Leso ke isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni we-United Nations obuhlaziya umonakalo owadalwa yi-cyclone Idai lamhlanje eNew York. Umhlangano lo uza ngesikhathi abanye abakhukhulelwa imizi isiphepho lesi belokhu bekhala ngokuthi kabangalutholi uncedo olufanalo kudla. Omunye wabo unkosikazi Jane Bunu ohlala eChipinge yena othi ugcine izimuli ezinhlanu endlini yakhe ezingaselandawo zokuhlala.
Ilizwe icijikile, uyakwazi unganye icijikile, akula lutho, ground, akula lutho izini ukudla, akula, imizi yonke icijikile, akula lutho. Uyakwazi izindlu zakhona kuthi leze anti ama-building yatho akhona uyakwazi ukuthi anjani, uyakwazi amakhaya, how they build. O imizi yakhona akula lutho. Even if it go, abantu bakhona afula, ukudla, afuna. Yeah, the situation is tense because even kakhes, I'm a building, I have to check, I have a civil, where I am standing now. Even ours, you can't even know and you can't express. At least if you can have time, or at least you can reserve a day to come over this end, you can be surprised with where are the people now. Where are they sitting? Where are they sleeping? At my house here, I'm accommodating about 4 families, and I'm giving them another family sleeping on the veranda, and I sleep in the bedroom. Think of it, I have to jump on top of men as a woman, but no ways.
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo olufana lengubo, amatende, ukudla kalikakutholi.
Asingakutholi. Niyazi kwakuphela ukuthi kukhona, but asazi ukuthi kungaphi, because khathesa kula lutho even food. Asazi ukuthi kungaphi, ukuzwa siyazwa sibili ukuthi kukhona, but asingakutholi.
Labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo?
Akula lutho. I give them my own food, my own blankets, that even at the moment we share akula lutho. Nothing we can do. But they are saying ama blankets akhona, but ngapi, we don't know.
Mazwi banongathanda ukuwatshiyela uzulu weZimbabwe gogo.
Ngiyacela sibili. Nxa bakhona bayafuna ukunceda. Ngiyacela sibili bangincedise kakhulu, because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle. So ngiyacela kakhulu, ngiyacela umusa ukuthi nxa uNkulunkulu angenele.
Ungathanda ukutshiyela abantu iinombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte?
With pleasure. Ithi yona 0783 510 259.
Ungayiphinda njalo?
0783 510 259.
Lo ke ngunkosikazi Jane Bhunu, isakhamuzi seChipinge. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso yeMethodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Tabaziba, SH Manimani, lapho inhlanganiso yakhe ebisipha khona abantu ukudla lokunye okuthiyeneyo. Utabaziba uthi luningi uncedo oludingakalayo.
Amanzi afuneka kakhulu, ama toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama sanitary pads, sanitary wear, ama pens, isepa nama buckets. Lokunye lokho kuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezikolo ezingu-43 zaaffectwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama-toilet, ama-classrooms, ifurniture, ama-teachers' houses. Okwakhathesi so sikhuluma nje siya offloader i-7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-supergate. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating ukukolekta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani, bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le CPU basitshela bathi bona bayakhuluma lama sabhuku ukuthi ama sabhuku baletha abantu then bona bahambe nge-staff ye-social welfare nama NGOs ukuyenika abantu uncedo esiphinge angikatholi i-information ngizaba nge-meeting kusasa lo DA le-CPU esiphinge aniyakwazi ukuthi ama-districts lawa ayatshiyana esimanimani okwakathesi ama-road sekhona kodwa esiphinge besitruggla ukuthi bavule amanye ama-road ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla zanisezinicomment ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information evela ko-DA.
Lo ke ngumnumzana Clever Dabaziba ongumqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni. Kunjalo nje ababuthanisa uncedo ngaphansi kwe-Miracle Missions ebandleni lokholo lwesiKristu ele-Presbyterian Church emzini oyi-Highlands eHarare bathi sebecabanga ukuthumela olunye lwalolu sizo kwele-Mozambique ngemva kokunanzelela ukuba oseluthunyelwe kulezo ndawo ezahlaselwa ingozi yezulu lesiphepho selulunengi kakhulu. Kodwa imbiko evelela kulabo abamele batholiswe lolu sizo bathi lanxa ukumunyethwe zingwalo zalabo abalubuthanisayo luveza ukuba kuningi osekusiwe eChimanimani akunjalo lapho sekusabelwa ngoba kwenziwa kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe andubana uthole lolu sizo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare, unkosikazi Rene Dance, uthi umcabango wokuthi base enye impahla ukuyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukuningi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities
in Zimbabwe, from some of our neighboring countries. Abe Mozambique njoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Sina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezindawo ziyavuselelwa njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu siphe omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolo sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lunenge kwamagama kungugogo Simango waseChimanimani.
Kushika kwetira zvisati sithi sitakatanga kunyoresa kuti tabudirwa ngedambudziko
asikalutholi thina lolo sizo lanxa kuyithi esaba ngakokuqala ukubhalisa amagama ukuthi sehlelwe ludubo kodwa isimanga yikuba kuthiwa abangaladubo njengathi uya kukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai, eChimanimani leChipinge lakwezinye indawo. Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu weChimanimani, Chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uMinister uJulai Moyo uye lokhu esayala nakathesi ukuthi
uncedo oluthiwayo ngasechimanimani olwabantu ababhidliselwayo izindlu yi-cyclone Idai luthiwa alunga ama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba ke nami echimanimani ne-organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Mira Commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwele. Liqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kwini okwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana ngokuthi usapota ibandla liphi njalo ungewebandla liphi.
Unyoni uqhubekethi kuyayangisa kakhulu lokho osekusenzakala.
So nxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathole ngazo usizo, kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla lezano PF kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle, njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi kwe phakathi kwelizwe, ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana thina sonke singabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle njalo yinto embi kakhulu, okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespectwayo njengoJulai Moyo nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyini esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonela thina yodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose amakhulu amathathu abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulabangamachumi amabili lasitshiyagalombili asebetholakale kusetshenziswa izinja, kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangamachumi ayisitshiyagalombili lambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Sekuqhamuka ingxoxo mpikiswano kwele South Africa phezu kodaba lokuthi uhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhubeka elizweni lelo yibugangi nje kuphela kumbe inzondo yaba kwamanye amazwe izenophobia. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela olusanda kuqhamuka eDurban lungabe lumangelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphomba ukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakatsha amazolo kwethulwe inkulumole kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene ezitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela imisebenzi. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp ekwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo sabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa ake uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hatshi ukucwasana ngemihlobo izenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kanengi lokho. Bose minyaka yonke ukuhlasela lokhu kwenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. Le yinto esijeningi laba kwamanye amazwe bezonde beganunwa abo besithi ukungavumi ukuthi lesi isenzo sokucwaswa kwabakwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke uqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu yikucatsha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamandla zeSouth Africa yizwe ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala eSouth Africa.
Umnumzana Credman Mkhwebu uthi uphica umqondo ukuthi uhulumende uphandlwa yini engaboni ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento izenophobia ngoba ama South Africans akhuluma noma ikuphise ema taxi nezitradeni uzabe echo ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudalwa yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumeni labantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni odlayenzana soba bahlokolozi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekene ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-1 ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu wangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwa amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu lokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sikuhlelo lwabatsha olo The Connection lapho esihlaziya ubunzima ubhekane labatsha eZimbabwe ukugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumlandanga sibili. Izinto intengo yempahla iyakhwela, impuphu iyakhwela, ikhwelile cooking oil ikhwelile. Isimo siba nzima ebantwini. Okubuhlungu ukuthi into lezingazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not leyi e-currency esisebenzisayo. Nangithi bathi bona ku-Reserve Bank governor lo minister we-finance baya kuthiwa yikuyifloater indende intengantene i-value yayo. So ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli. Abantu baqhubeka behola amabhondi nothi wona lawo amalutshwane. So impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
Usibanda uthi osekuthiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzathiya abaningi belambile.
Angikunazelele impuphu ayi 10 kg isukile ku $6 yaya ku $10 $12 $8 $12 kusiya ngokuthi iphenge ngapi. Kangisakhangala ngokunye kodwa mphonguzwa abantu bonke nje bebabazi ukuthi into zikhwelile kodwa ungavele ubone ukukhwela impuphu iyophela ejayele ukuthi evame ukucinela ukukhwela entweni empahleni zonke. So kutsho ukuthi ezinye izenzo zikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo ukuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise, intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo okwesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo kwe-amastati la asefika kulo okuzenini ku-$2.50 yena ibiyi-$2 just like last week ibiyi-$2 ngeke siyiqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthile ebulawayo lokuzenini i-Calabash ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubomali kusasa nje. I-prime i-quote ngathi ngibone i-prime i-quote $4.50 isuka $4 la e-brown la then sokufika la i-green la yaseyenza ama $5 so i-pint iyabe isiyenza $2.50 isinkwa sona siku $2 kuya nge-type yangikhona ezinto eziyenza ama $2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu ababalisi bona bathwele avuzayo.
Ntele yabona ukuthi kuyaqina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundisele endlini sokufundiswa abanye abantwana after hours yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyayenzakala khonokho into ama-extra lessons yabe ikhona. Abanye bayabedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali sokucrosswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana abantu bedinga iy'mpahla zokuthi bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisani abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka. Kwezemidlalo, intatheli zindaba iStudio 7, uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale kuviki lakuqala elemidlalo yenguqu esigaba se-Premier League.
Iqembu lechapungulo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kweviki lakuqala elemidlalo yekhasilaga Premier Soccer League ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo Chiefs nge-5 kanyangomgqibelo. Impumela idale ukuba iqembu lechiefs liphange liphendukise emsebenzini umqeqeshi uThulani Sibanda yena obehlukane lalo emavikini ambalwa edluleyo. USibanda ubejhiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu lechiefs selikhathe ube umqeqeshi weqembu letsholotsho kanye leBantu Rovers uJoseph Sibindi ukuba abe ngumqeqeshi njengoba yena umfoka Sibanda engela amaphepha amvumela ukuba qeqeshe kwisigaba saphezulu. Amanye amaqembu ayelise unqoba ngeviki lakuqala ngabalisa ele Chicken Inn lona elithayele ZPC Kariba nge-3-1, ele Dynamo selinqobele Mushowane Stars nge-2, ele FC Platinum elithayele Harare City nge-2, ele Cape United lalo elithayele Manyika Diamonds nge-2, kwathi ele Wange lalo linqobele Yada nge-2, ikanti ele Triangle lona linqobele Nkezi Platinum nge-2-1. Iqembu leBlack Rhinos libe mjikulobhanqa 1-1 lele Highlanders, kuthi ele Herentals lelethelwana abe mjikulobhanqa 0-0. Umqeqeshi Kampula Islanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyasuthiseka yena ngokuthola umklomelo wodwa ngosuku lokuqala lwemidlalo.
I think it's too early to say anything. This is the first game of the season.
Usase masinya ukukhuluma okuningi njengoba lo bekungumdlalo wethu wakuqala. Njengeqembu leHighlanders kumele sizitshayele ihlombe ngempumela yanamhlanje nxa uqathanisa lalokhu obekusenzakala uqembu lethu. Yikho-ke ngokubona kwami abafana bami benze kuhle kakhulu ngokwenelisa ukuphuma lo mklomelo owodwa kumdlalo ngemva kokuba beqalelwe ukuhlohlwa.
Nasa kukhangelwa konke okwenzakale ngeviki lakuqala elemidlalo yalonyaka kusigaba se-PSL kuhlohlwa amagoli angama-22 njalo kulabadlali abane.
Siyabonga Joseph Njanji, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silichiya kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa ekuseni 6:30 sikhona njalo.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.